Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 20 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwana ndaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igqeda should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba nomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe semandebeleni.
Imathebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi. Lokho siyaziqhenya ngebhetshu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC, kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesikamnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke, kwasala esakhe labakhulumeli bakhe kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe-senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Tim Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gandhi. Hayi, into elapha eZimbabwe ukuthi ungantwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnangagwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba ekhoti kusasa, hayi, it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate. Akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba eParliament, President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igqeda should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August iCCC ya inganikwanga ama voters roll, kwakunganikwanga ama stations ukuthi ayemangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll ama-voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama-polling stations lani lani. Lezinto eziningi. Sanqoba kunjalo. ICCC soka tesi sebebona ngantu asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Jaba nguye okumele axotshe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election, but kunjalo nje sanqoba. So hayi, whatever the verdict is kusasa, hayi, tina silandaba lakho lokho. Tina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ilunga lebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona ngapha kweMelika. Ngolunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano we-European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimeleyo civic society okumele ibe i watchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civic society yiphi i opposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sibusasingunje so ema civic society ngabe esewathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sase ku space civic society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba iopposition ilamalunga ama idale leParliament alomtsoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms. Udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala ngeinclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akhathe sasebe ku opposition babese parliament banganaki bangenzi lutho ngakho ngo 2013 saba le same lohlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezikwenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo okhetho ibe ilingane kuthiwa i-level playing field. Kwafika ngo-2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebegijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama election, badliwa futhi ama election angkhona, ngabaqedwe lapho babangumsindo batoyitoya babulalisa abantu, baqhubeka futhi kunjalo. Lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina ukuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi, kuzaba lolo khetho futhi oluzaba lama lalo kusola lokukhonona.
Kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kuncedani.
Ama observer mission aqakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani. Babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu liyigide kanje, kube lesigwenxa laphana kwaba mnandi laphiyana, isigcamu kube ngubani, igabazi kwaba ngubani. Kodwa into endithanda ukuyicebisa abalaleli, singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician. Akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho. I-observer mission ngama-observer, u-observer kutsho umuntu obukelayo nje, a-observe, abhale phansi, abe sesenza ama-recommendations. Ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule. Ama-recommendation lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono. Lokho kubone ukukhulunywa ngamapolitician abanye lapha abe-opposition besitibonisa daki iza ithe ama-election abe-rongo kakuza izabuya izothatha over irun ama-election disbandizeke. Ngamanga balaleli, babe belitshela amanga ama-politician bevala izigamba zabo ezokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho, behluleke ukulungisa izinto zabo le-party zabo, bese besitshela amanga.
Aloke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu eFIFA uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ungahlaliseki kwebandla eliphikisayo LCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, hello. Abatshelwe kahle abantu bezana ukuthi babulala abantu, akunakuthini. Hayi, laba basambuluza besayisapota bakhumbula ukuthi phela njengoba kuthiwa bulalana abantu bakini, nalo muntu obabulalisa abantu asowalizizapho nangakwangowezambia, ngowezambia lo muntu othi abantu abafe kangaka uyazi vela kanasihlobo ezimabhe kancenge imoto kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakibo. Siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni eZimbabwe manje, those are foreigners, that is why besidla umnotho weZimbabwe engathiwa mhlawumbe vela bawucabangele. Abantwana bezimbabwe abasebenzi bagcwele amazwe, bayafa bafele ezindleleni. After all, uze umuntu ekhuluma udoto wakhe kodwa ayikho into engapheliyo. USmith wayeyalilethe yena hayi akula mntu omnyama ozabusa la, kodwa 15 years Mgabe wayesesikhundleni. Loyo Mgabe wambuluza naye ekhuluma ethi inini ndiri gushungu, namhlanje sihamba phezu kwakhe. Kuyafana naye nalolokho esabathume sathi hey nyika hey noti nogazira ndebeni bayo, wayengayigazira kibe Zambia naye kungekudala. Ngisho izano naye sasala sikubala ukuthi kwaye kwa
kwaba nezwi bantu iphathi ahlupha abantu kanje nakanje nakanje uzobe kuphelile kodwa sifuna ubone laba bazoyaphi nabantu ababa kumele sale sibone sibone ukuthi gathi ngibo kukuphi ku 10 foot ela eZimbabwe
Asikali mawuchiyonge phuma lomnanga kwaba chiya abanye baba ikubona lo mgabe waphuma kwabe umnanga vengeke sihlale singebele esihlalweni ngizabolela egoli ngibande sebenze egoli
kwayena lo phugeni manje useqala ukuyibona lento le ukuthi kamuntu waqala ethi kono urikhola kwabulawa hey descend that wabona la sikipra opist lokuswatha nango ngisese yarale manje seqala ukurikhola yarale eh umuntu ongarikhola abantu bezifike 100 something lokho rikhola akazwakala ukuthi sizathu sakho yikwini lola esesehluleka manje kumkhulumela sesithi hey zise ndathi yeka bengakakhulumela hey angaze hey useqawulo ke story opposition uyisola no opposition yena kunguyo wathi koma isikhulumeli ukukhulumela ukuthi kona lilungisa izinto kobulawayo nakho sesiyarare manje ifunane yarare wena phukeni wena ngomelo tshela abantu ukuthi ifunane yarare ngizikhole yarare ifunane silifunane uphidwe sifanele limkhiphela into omeli tshela abantu lale ngoba kugcineni into le ndizayibona ukuthi kona lidlala ngabantu wena phukeni wena lo chabango longthu ngiyabonga ngumasenga ngilapha kobulawa iphumule emadokini
yes bingelele enkundleni ye wasakazi zahlala sikhuluma ngokusikhathazayo uchabango akulanto onceda ngayo abantu bakamthwakazi wakhona abanye abafowethu abantu bakamthwakazi abacabanga ukuthi uma umuntu kamthwakazi ufanele ulandele umbhedo kachabango lo Kalpan Phukeni umbhedo yonke le nto abayenzayo ingeke isincede thina sengabantu bakamthwakazi ukhalpulo kuzeni uchabango manje ngabheka abantu abafakileyo manje lapha ama-candidates akhe bonke ngabantu ababuya leMpumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho kwenzileyo uChabangu ucatshe ngemva ezenze ngathi i-opposition abakhalipan Phukeni kodwa eqinisweni basebenzela izano laba basebenzela izisu zabo silabantu abanjengabomunzura abadiliza badiliza MDC kona manje uhleli uManzura udla imali zakhe sikhuluma kanye nje ulokhuzeni inkulumo kaChabangu yayizwa nje ukuthi ngumuntu osuthiwe kuyisene lokana akusisindawo lokuyana uma ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sokule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu into endala akuyona into entsha siyezwa omunye ubaba lapho uthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakho ukuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya eGoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqiniseni CCC ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi ukuthi libuye leplan entsha hlakani phani isindebela stolikwa
Studio 7 salibonani basakazi labalalela ngisalazi angisalazi bengisekhaya ngiyephumula ngisuke ngabe elizweni leSouth Africa nkosiyami ngiyekhampe lakugodla mnyama mahlaba ayithwale siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuye sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBite Bridge siyabonga phela umgwaqo weBite Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bawulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinkson Ya, ikona lapho kusekufe khona. Kusene nje ukuthi balungise lapha lapha kodwa kusuke Bike Bridge siyafike West. Hayi, bawulungisa shem, bawulungisa. Ye labalaleli abahamba ngapha abasebenzisa umgwaqono lo Bike Bridge bangangifakazela. Bawulungisa impela. Siyabonga laphana, siyabonga umbe ngukansela umbe ngumeya. Siyabonga impela bawulungisa impela ube right ngumgwaqo ofaka kakhulu imali wani. Hayi, singagcakeni kakhulu. And then idorobho lakithi. Hayi, hayi, bumpa to bumpa kudayiseni. Hayi, idorobho lakithi la koBlow, hayi lingcolile shem, lingcolile. Hayi. Labantu abadayisa akusela ndawo ukuhamba. Ha, abantu bempumalanga laba laba labo laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakithi akuhambeki inkosi yami kodwa thixo seGeorge Cook siyabonga balaleli labasakazi amen.
Studio 7 hayi sicela lathi ama-audio ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezoshabango lona njengoba ethi nguyumabhalani we-CCC ngesikhathi laba abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena engashongi ukuthi hhayi laba balungelanga ukungena laba balungele ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa izano le nayo sengezoshabango so ikuthi nayo abantu be-CCC kushuthi kahle kahle usengezoshabango useyithethe iphathi singeyakhe usesenza the way afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengezoshabango angibonge hayi mina uthobela la
ngiyilela lonke bantu bestudio 7 siyaphila lonke bantu bamaNkomo hayi siyaphila mina ngiyenze ukubuzo olundodo kuthiwa nguThabang ukuzwamo lowo angazi kumbe kwake kwavela khona okokuthi umntwana ekhuluma zosebhuti ethengisa inkomo yami uyisengakwazi ukuThabango nangusehamba ekhansela abantu engakanga wakhuluma lo mnikazi womuntu ombusa usileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lana laba abantu abayibo abakhansela abantu ungathi umuntu engasowakho uyemthatha umfake ebantwini bethi akabamkhansele wena uvumela la ungakawahlangana lo wakho ngokuphetheyo wakuzalayo uyinkinga yena Thabango lo inkinga lo bhuru wakhe enkulu bafuna ukuyenza izikhundla zabo bebe yibo ababonakala ngani bangcono cela beyekele bungcono babo lobo bekhangele obabo bengagijima ukudiliza abanye abantu angayebe nemali abayiphiweyo million nalayo kuyi gold mafia esebenze i gold mafia yabo le yacela lokubantu lithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho. UCarter ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96. Umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi. Ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMatabeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika yesizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxele mbongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyathembisa ukuthi abantu bayanaza lokho umuntu abekwenza. Ngiyake ngikwenza ngumuntu wesintwini yelakithi. Kukhona okunye engingakwenza singaphambilini kodwa imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School. Kodwa-ke futhi njalo kuthiwa yilokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa-ke ekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinokuthiwa yi-Christ Hospital esisasesendlen ngoba kule okuthiwa yi-GP low-cost boarding school. Ngakho-ke abantwana abangamantombazana babefanele ukuthi ba-vulnerable bahambe ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke hlala abantu amantombazana ahlala about 64 nokuthi nje ekhaya khona nengenzi ndingabhokoza umgodi ngahlala kunamanzi kule ngadi yabogogo ngisenza ngenhliziyo yami yonke ngisenzela abantu bakithi ndingabe ngingazenzeli mina.
Asizweni eyinye imbongi eyamukele isicoco.
Salibona lijali igama nguZwelithini Dlamini umjabulisi imbongi ledlabozane kosonkondlo ngakho sigiya ngenduku langebhethu sitishwe nakho ke mazilalela indlebe babona amehlo ngoba sengiyokhuluma iMatebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu sitha ngokwakithi lokho siyaziqhenya ngebhethu.
Induna yenkayi uChief Dakamela owamukele isicoco sokuba induna elohlonze eMatebelelen uthi imendulo ayitholileyo ibalulekile ngoba ngeyabantu besigaba sakhe hathi yena yedwa.
Ngibonge lesi sicoco sithe saphiwa abantu benkayi, abantu bakodakamela, abantu beMatebelelen nje jikelele, kodwa sifinyelele ngaphezu kwebizo kumbe kwegama lika Chief Dakamela. Lokho ngikutsho ngoba akukho kumbe ayikho indawo engafika kiyo ngelaba abantu. Siyabonga iMatebelelen Cultural Awards. Ubuntu bethu siyazama ukuthi bubuyele ngoba yibo obabulawa ngamakhiwa efika lapho. Ngoba sinje kuyimanje abantu asazani, asahambelani emtshadweni, asahambelani embuthanweni. Kuze kube ngcono mbijana ezimfeni ngoba sisihlala sihlangana ngokufa, sisihlala sihlangana ngokubi kuphela. Kodwa kuhle phela ukuthi sihlangane, sithokoze, sazane ngcono, sikhulisane lapho lalapho. Ngakho yikho sizama ngayo yonke indlela ukuthi ubuntu bethu, isintu sethu sivuselelwe ngoba yiso esingenza sibe progressive, yiso esingenza sireverse ububi bokukolonizwa kwethu lokho kwakwenzakele lapho kubulawa isiko lethu.
Umqondisi wenhlanganiso yeMatebelelen Cultural Awards Trust ebisethula lezi izicoco uMnumzana Philani Ncube uphawula ngalolu daba.
Indlela esibakhethe ngayo sakhipha i-advert singathi thina yikholu eyayigcizelela ngakho konke bona besesikhangelele ukuthi banikwe lawo ma-awards basebe-responda labo abarespondayo. Injongo yethu ngiyokuvuselela lokugcina amasiko, kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bazi imvelaphi, ukuthi khona sibone ukuthi siyancedisa ama-cultural players akhona kulolu hlangothi lwethu lwangapha eMatebelelen. Siyadinga kakhulu ukuthi noma ongabe ngaphi kumbe ngaphi elali engasithinta ukuze asiphe khona lokho alakho kwenzela ukuqhubeke ngalolu hlelo. Lapha uma besikuya kuma-trophies kakhulu abawenzayo besongathi kuyahlupha lezi mali zankhona basilungiselele amalokhu zena ama-trophies and vele besingelawo.
U-Esther Sibanda uhlabela umculo wemaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi Ntombi yabelungu ngomunye otholele si isicoco.
Libengelelwa yintombi yabelungu, intombazane ezalwa enkayi ngaphansi kwenduna uMadliwa. Sokuyisicoco sesi-5 but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole eseMatebelelen Award, kungijabulisile impela msakazi. Kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi enkayi. Kuneminye imicimbi esiyihlelayo eyi-2 December. Oyi-1 uzoba seGonye, owesi-2 uzoba seMateni. Siyazama ngazo zonke ukuthi sizama ukuphakamisa iflag yakithi enkayi, izama kuphuka nayo ifane nayo kwezinye indawo.
Siphuma enkundleni ngomculo kaNtombi yabelungu othi Magodi. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
What
isikhathi yiso sesidliwe ngumango ye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 igama ngu-Chris Gande.